Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 11 kumbimbitho 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyamele siqale silungise khonoko ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine
namuhla kwanela umnyaka iWorld Health Organization ihlele COVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele i-global pandemic umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million njalo wabulala abangu 2.6 million
ngendlela embone ngakhona siyanika abakotshwe ukutya abantu balimele kodwa amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela
Ibandla lemthwakazi Republic Party lisola ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga alo ngamapolisa kobulawayo izolo. UZulu ukhala ngokwanda kobugebengu obufana lokubamba inkunzi osobuyinsakavukela elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla kwanela umnyaka ngemva kokuba iWorld Health Organization ihlele iCOVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele iglobal pandemic umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 117 million emhlabeni njalo wabulala abangu 2.6 million. Umkhuhlane lo uqhamuke kwele China wasabalala ngomhlaba wadala umonakalo omangalisayo. EZimbabwe usubulele abantu abayinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489 njalo wahlasela inkulungwane ezingamachumi phose amane 36,341. Izolo kubanjwe abangamachumi amabili belomkhuhlane lo kodwa akekho obhubhileyo. Abahlaselwa yilomkhuhlane kuleli sebehlile kulezinsuku kanti lohlelo lokuhlaba izisebenzi ezihamba phambili ijekiseni yecoronavirus luya phambili. Kodwa inhlanganiso emela odokotela iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi balutshwana kakhulu abavuma ukuhlatshwa ngoba selokhe luqale kumaviki phose amathathu edluleyo loluhlelo sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu 35,901 kuphela. Umkhokeli walinhlanganiso udokotela Norman Matara uthi kunengi okungahanjiswanga kuhle phambilini kohlelo lolu okufana lokuhlomisa abantu ngemfundiso yejekiseni esetshenziswayo okwamanje eSinopharm yona elungiswe kwele China. Eqathanisa lokwenzakala kwamanye amazwe udokotela Matara uphe umzekeliso welizwe laseRwanda lona athi lihlabe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 phakathi kwamalanga amane nje kuphela. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele aphe abantu imfundiso eneleyo ngalijekiseni.
Khona balutshwana sebehlatshiwe ngenxa yokuthi njengoba sayenza sicubungula sibuza abantu ukuthi bangayithatha yini injection kumbe bayesaba kodwa sanazi lokuthi 70 5% iyesaba ngabe khona okuqhakathekile ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi uhulumende nxa esiya phambili ngeprogram leyi ukuthi kuhlatshwe abantu siyamele siqale silungise khonoko ukuthi abantu bachasiselwe ngale vaccine okwesibili kusetshenzwe ukubanjane lamabandla ukwenzela ukuthi amakholwa kumbe ngathi amaKristu bazwisise ukuthi le vaccine into empila kahle awuhambelani nalokho abantu abakubalayo kusambulelo okuthwana kuzaba le nombolo 666 abaningi babanjwa ukwesaba khonoko ikanti njalo enye into eqakathekileyo yokuthi inkokheli ziyabe zikhona zikhanye zithatha le injection ukuze abantu bebe legunya ukuthi hayi nxa inkokheli eziningi zithatha injection leyo kusho ukuthi ayibi lotu njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi bayesaba ngenxa yokuthi injection ivela eChina
bakhona asebesithi bona ijekiseni le evela eChina inga ingcono kulamanye wena ukubona njani nxa siqathanisa amajekiseni ona lawo
injections eChina abantu abazesabayo nxa sinanzelela siyabona ukuthi iChina yona ngokwayo iyaqalisa ukuba nalo umkhuhlane we-COVID-19 njalo nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi le nombolo zabantu abagulayo khona ngale yebo yebe ngabe befihla kodwa ziyakhala ukuthi zintuthwane kutho ukuthi babe lolwazi phambilini komuntu wonke ngalo umkhuhlane njalo siyananzelela ukuthi bona beChina sebesibazi ingcwethi ezintweni zokwelapha abantu ngakho ke mina ngokubona kwami ngibona ngani le vaccine iyabifanana lamanye njalo sizwile ukuthi basebenzisa indlela ezindala ezokuyilungisa evele zisaziwa ikanti la amanye ama-vaccine asebenzisa indlela ezintsha abantu ababengalaqinisa ukuthi hawu nxa sokudlula iminyaka emihlanu kuzaba njani ikanti siyanazela ukuthi le ivele abantu sebekwazi ukuthi nxa wenze ngale ndlela uyilungise ngale ndlela kuba kunje kuba kunje funa ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi hayi wona vele ama-vaccine nxa sikhangela ubungcwethi osobukhona lolwazi osolukhona ezintweni zokwelapha abantu ngibona ngani umhlaba sowakhitha waya phambili kakhulu kwezinye isikhathi okwakuthatha khona iminyaka eminingi kwenzela ukuthi benzele ivaccine ngenxa yemithini esikhona lolwazi osolukhona sokubathatha isikhathi esindutshwana ngakho abantu kumele bakunanzelele konke khonokho
Umfundisi uSeni Sfanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Ibandla lemthwakazi Republic Party selisole kakhulu ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga alo alichumi ngamapholisa kobulawayo izolo. Omunye wabatshayiweyo umnumzana Welcome Moyo uthwalelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ekusimo esibi kuthi abanye babikwa befuthelwa esitokisini ngoba belimele kakhulu. Lokhu kuvezwe ligqwetha elibamelayo umnumzana Dumisani Dube yena othi abantu laba baloke bengaketheswa icala. Amapolisa akhalise umbhobho ngesikhathi abemthwakazi laba betshengisela phandle kwenkamba yeBulawayo Central Police Station izolo ekuseni besola ukungenelwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo kuthange emadabuka kusa ngamapolisa efuna ukumbopha. Kodwa uMoyo uthi wasila ngokucatsha. Uthi amapolisa amethesa icala lokutshaya omunye wawo entabazinduna lapho kube le ngxabangxoza kuvangwa ipulasi. Ukutshengisela kwabemthwakazi izolo lokhu kubikwa kube lohlakela abanye bejikela amatshe enkampeni yamapolisa njalo betshisa amathaya ezimota phambi kwalinkamba. Isiphathamandla saleli bandla unkosazana Sithemba Kuyenyoni obevela kuyakupha ababotshiweyo ukudla izolo ntambama utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amapholisa aqale ukubatshaya bengakatshengiseli.
Abantu balimele kodwa amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela. Wathi oyi-1 othi uhambe se-critical condition yiyohambileyo kuphela esibhedlela. nje ifumane ngapha ngendi elithathe bathanye indlu yonke ukufunga ngaphona amapolisa bathi bathela ngeni ndawo ukuthi ngikhuluma ukuthi bantimele laba bantu bayizivota ukuthi ayivota yebanyali kodwa abathemise imithele ukuthi bethele i-medication at least sanje ukuthi ah yona njani ngishute isithombe kusasa kube uyibufakazi bayala ukuthi ngibashe isithombe
kodwa nxa ngikhuluma labo bona bathini
abalimeleyo bathi amapholisa abaphathe kabi kakhulu abachayile ngenduku langeziduku zombhobho abanye bebanyathela bebakhashela hayi indaba yangikhona ayikho nje shem xa kuyikuthi ipholisi endlelayo ukuthi bona kumele beprotect abantu besebenza njani akuse yipholisi yana sokungani uyabe yi-army not ipholisi ngoba ipholisi kayileli protection but laphana kusemtini siyakuqondane namaa not amapholisi
kuyini kathesi selikulindele
thina njengabantu vele abahlonipha umthetho shuthi sesilindele i-court bathe i-court nge-Friday into esibuhlungu ngayo esibuhlungayo yikuthi abafana balimele.
Uthe uke wahamba ekuseni ukuyababona ungakabuyeli ntambama ubathole benjani?
Hambile ekuseni wafika ngabadinga ngamva kokuponela ukuthi sebebojiwa yini ngathi ngifika laphana bafika amapholisa ayitele ukuthi abanabantu abanjalo ababoji ngendlela vele abafike bamphatha ngakhona bebenginyelale wesike nenza ngisishona salabo ngishona vele anti angisazi so kusuke kwabanzima kimi ahle ngaziphumela ngazingeabantu bengeni
lapho-ke sokule ngxabangxoza ukuze kudutshulwe bese kuhamba njani
bathi bona into ebacaphulileyo ukuthi amalungu angene phakathi bekuza ngomqondisi ababone sebebajonga sasebebahansa sebebachaya yabona unfortunately ade kulomunye adengenile kodwa asangenanga ekuveni so ngiyade sebanika information amadoda abamadoda asechaywa phakathi so yikho kwenze bona besebena sebedemonstrate ukuthi banjani kuvele bafuna ukuthi ama-members emphakathi sasosiety echaywe kumbe bulawa
manje indlela eliphethwe ngayo ngamapholisa lizaqhubeka yini ngemikhankaso yenu elithi ngeyokulwela ilungelo loluntu kumbe hhayi sokulokwesaba
imikhankaso iyaqhumeka bekaze bebokhe bebulale imisakazo republic party ngicabanga ukuthi ifanana lenhlathi ngokuthi ungazibula kuyavuka umfukula isizukulwane naso sivukayo sizakanjalo nje ulize lihlonitshe ilungelo lomuntu wakumphakazi bazibulele mina nami sasa kuyavuka kungomunye sasa kuvuka kungomunye
uNkosazana Stemba kuye Nyoni ngoebandla leMthwakazi Republic Party. UZulu uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zobugebengu obufana lokubamba inkunzi osokuyinsakavukela elizweni. Amapholisa athi amasela antshontsha ehlome ngemibhobho asemaningi kakhulu elizweni ngakho athi uZulu kumele ahlale elimukile. Ngeviki edluleyo kobulawayo amasela angene emagalajini amabili athengisa amafutha ezimota ehlomile antshontsha imali engange-$15,000 kwelinye igalaji kwathi kwelinye antshontsha i-$2,000. Izolo kobulawayo njalo amasela ahlomileyo angene ebhanga elintshintsha imali ibiro dishanji ekuseni antshontsha imali. Sixoxe cubungula ngezenhlalakahle kaZulu umnumzana uHuseni Sfanda sambuza ukuthi kungani kahle kahle izehlakalo lezi zisanda elizweni.
Udubo olukhona lapha kuleli lizwe lakwamanye amazwe yikuthi i-COVID ivale imisebenzi ngakho-ke abantu abaningi balendlala kakhulu njalo-ke sokwenze ukuthi abantu ade bengaphili lapha elizweni lakithi kodwa besenza ubugebengu kwezinye indawo njengangale Goli sebefuqeke babuya ngapha ngakho lokhu kuzahlupha kakhulu. Njalo into yesibili khonokho ukuthi ilizwe lakithi lile mali yeMelika kutho ukuthi nxa umuntu egqekeza ethatha lapho kule mali khona eMelika iyabe iningi njalo kuyabe sokuyisilingo sokuthi umuntu lowo bekwenze. Osokuqakathekile ukuthi amapholisa akwanise ukuthi atshengise abantu ukuthi sokule ngozi leyi enje njalo njaloke kube lo mkhankaso omkhulu ukuthi abantu nxa bebona umuntu oyenza njalo ngoba la abantu bahlala phakathi ezakhamizini bahlala phakathi ngabantu abethu abantu esengxenye yabo sibazi ukuthi behambe emapholiseni bekhuluma ukuthi hayi kulo muntu nje sicaba ukuthi uyenza into enje lenxa yokuthi nxa kungekelwa kunje kuyagcina silahlekelwa zimpilo zabantu njalo kuba nzima nxa umuntu egcekezelwe ngalindlela njalo ukuthi ananzelele uyasale sele trauma uyasale sele thwile bembona kudingakala ukuthi kube le ndlela yokukhankasa ukuthi abantu bekhulumisane labo ukuthi hayi nxa umuntu ebone engxenye kulo muntu oyenza njalo kumbe ngumakhelwane kumbe ngumbani bagijime baye emapholiseni bebabikela ukuthi sokulo dubololo njalo le nto yemsebenzi siqakathekile ukuthi bekhona lokuthi engxenye uhulumende avule imingcelele ukuthi labo kumele babuyele bedinga imisebenzi egoli bahambe
izakhamizi zingachasana njani lamapholisa ukuze kulwiswe ubugebengu lobo
enye into eqakathekileyo ukuthi kube lama neighborhood watch committee ukuthi izakhamizi zigoqe zikwanise ukukhangela izigaba zabo kuqakathekile lokhu ngenxa yokuthi amapholisa edala azimota akwanisi ukugijima ukuthi afinyelele indawo yonke kodwa nxa izakhamizi zingasebenzelana namapholisa ukuthi ngesigaba langesigaba kube lamadoda azabe ekwanisa ukube ebhoda ekhangela ehamba lamapholisa mbonani kuyakuba lula kanjalo njalo singananzeleli ukuthi wona ama-police stations ethu amaningi alazimota alayo
umnumzana Hussein Spanda uhlaziya ngenhlala kahle kaZulu selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba lekroniko lithi inkampani yezitolo iTM Supermarkets intshontshelwe izigidi ezingamatshumi amabili lambili zamadola $22 million ngamasela agqekeze incwadi zalinkampani ebulenjini be-internet eze-email iphephandaba leHerald lona lithi kulo wesilisa obedakwe ngumkumbi ohlaselwe wabulawa inyathi emwenesi sokuyisikhathi sembiko yenu
ngibingelele basakazi be-Studio 7 mina igama lami ngumoyo uStanley ngiselwagwelo ngithintwa ngamazwi kababa uMonzora othi yena kuma-election kuzasebenzisa igama elithi MPC Alliance bengifisa ngale asibuzela yena ukuthi yena-ke njengomonzora njawanesithuthi ubaba uthiwa ngirayi wayekhulumisane namanye amabandla thizeni ukuze bebumbe phela ithiwa i-alliance yena-ke njengomonzora u-alayinisana nobani ubaba uDouglas a-alayinisana naye ngubani agijima naye ku-alliance yakhona leyo asefuna ukuyibisa ngegama lake lenalelo le-alliance cabanga ukuthi ubaba uMonzora umuntu okhulileyo nje ofisa ukudlala amadlwane nabantu bezimbabwe sikhangele nje konke okwenzakalayo into esiyezwa indlebe ziyezwa konke akakwenzayo sicela ubaba uMonzora asinike isikhathi asihloniphe nathi naye azinuka amakhwapha siyamhlonipha ngobaba esimhloniphayo kodwa-ke nawo seduba ngokungasihloniphi ubaba uMonzora yena-ke nxa engena muntu o-alanisana naye sicela ukuthi adedele igama lele lithi alayense ngoba kufana nomuntu othi ugqokile yena enqunu ngiyaxolisa ukufaka ngani senithuka kodwa hhayi anifuki inyana ngizama ukuthi ngikubeke laye imbonise ubaba uMonzora ukuthi hhayi engacabangi ukuthi uzongena ey'ngqondweni zabantu kumbe ey'nhlizweni zabantu aguqule lokho okufunwa ngabantu noma sefisa noma abantu abakhonjiswa ngayena leyo ndlela ukuthi ukhombise inkazana ngokuyifaka ugodo ukuyenzisa okufunayo ngesikhathi ofuna ngaso cha ngiyabonga basakazi
hey Salubonani walibaka studio 7. Salubonani uPetros okhulumayo, uPetros waseLupane, uPetros waseLupane okhulumayo. Besicela bakithi NGC bakithi, besicela ukuthi ikhankase please, siyacela abantu, siyacela ukuthi wehlangana nalo. Hayi hayi hayi, sithole nzima mfowethu, wehlangana nalo. Ngokuhlala ngilapha ngisegone seMpumalanga. Besicela nje NGC sikhathele bakithi ngezano ezidini bakithi ngezano sayifuni bantu. Besicela ungabi lokuhlala ikhaya lithi uRojiro GI, sawuthi ingene emakhaya ikhankasa. Isikhathi sisesekhona kanje. Siyabonga, siyabonga abantu bakastudio 7.
Sanibonani, sanibonani balandeli nabasakazi be-Studio 7 lonke, ngiyalibingelela. Umbuzo wami usamile laphana, cause ngawufaka wangakhulunywa, so amaye usamile njalo suyengezelelekile. Futhi mina emfuna ukuba kwazi ukuthi khona khona umongameli Emmerson Mnangagwa lo Obed Mpofu babuthanisa abantu enyamendlovu laphana ku-Village 4, abantu bakugcwala kakhulu, of which is they were violating ama-rules ka-president nalo wayewafakile. Akuzange wabotshwa muntu, akuzange washaywa muntu. Right, mese ngibuza ukuthi manje kulobhuti lana lokuthiwa waye put izikonzo ze-lockdown obanjwe ngamaphoyisa wachaywa, ukuthi esechaywa amaphoyisa athi anazangaanjani, azangamshaya, ube dakiwe uyilawo. Thina siyaphezu kuthiwa lasigaze siwa sigaze sidakwe sifuka sigaze silimali zongaze uqamule shuwa kodwa buvuvufile ngokuwa kuphela ngokudakwa. Then mese ngibuza lapho ukuthi right, ubhuti lo bathi seziyamngcwaba laphana, abantu abaningi bachaywa babaleka, bachaywa ngabotshwa abantu abaningi kwathi abaviolethe ama-rules ka-president awe-lockdown. Right, fine, xobuza ukuthi la yena upresident ona awakhe ama-rules ka-violethanga yini? Is it fair sisizo singamthakazi? Hayi asazi, nami ngizibuzela nje, ngidlulisa khona lapho. Ngiyabonga, khuluma ngizethembisa aye mayibuya.
Salubonani, salubonani, salubonani lonke basakazi bakustudio 7. Ngiyalibingelela, ngijabuliswa luhlelo lwenu olukastudio 7. Ngiyalijabulela kakhulu lolu hlelo. Ngithi halala kwabakomthwakazi esebele nkosi, nansi inkosi uStanley Rafael Khumalo. Ngithi nathi esibonela kude nesithathela kude, asisondeleni sibizeni ubayethe sesile nkosi ezosikhulula efana loMoses. Sondelani esibonele eduze neziphofu ezingaboniyo, sisondele sonke labathathela kude basondele. Ngiyabonga.
Bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ziyanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ngohulumende wakwele Iran. Ele-North Korea livikwa lizathola amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-coronavirus ayizigidi ezimbili avela kwinhlanganiso ye-World Health Organization phansi kohlelo lwe-COVAX. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Uhlelo lwenkantolo olokudinga abazathetha icala lokubulala onsuntu umnumzana George Floyd eletheswa omhlophe owayelipholisa umnumzana Derek Chauvin lukhangelelwe ukuqhubeka namuhla. Umthethwandaba uhlale okosuku lwesibili izolo wakhetha abathethi baleli cala ababili amajurazi nesingisi. Lokhu kutsho ukuthi sokukhethwe abantu abahlanu phakathi kwabalitshumi lambili abadingakalayo. Abakhethwe izolo ngowesilisa onsuntu odabuka ezwekazi le-Afrika lowesifazana ongasomuntu omhlophe. ngomvulo kukhethwe abesilisa abamhlophe abathathu. Ukuze umuntu abe ngumthethi wecala kumele atshengise inkantolo ukuthi akulacele alithathayo. UChauvin wetheswa icala lokubulala uFloyd Nyakenye eze embandezele ngedolo entanyeni waze waphela umoya, lanxa nje wayelokhu ekhala emtshela ukuthi kasenelisi ukuphefumula kuhle. Udaba lolu lwabangela ukutshengisela eMelika lasemhlabeni jikelele iningi lisola ucuku oluqondiswe kwabansundu ngamapholisa amhlophe kanye lokubandlululwa nje kweminye imihlobo ngabamhlophe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Udaba lokukhetha amajura ludaba olu engingathi luhlukanisa abantu abaningi kakhulu, ngoba okokuqala umlungu wabulala umuntu omnyama, okwesibili lipholisa. So into zakhona zona lezo zenza ukuthi abantu abaningi badonse ngendlela ezihlukeneyo. Kodwa ekutholeni ijura ngibona ngathi bazothwala kanzima, ngoba idaba le yagcwala umhlaba wonke jikelele, ngoba almost every day usithi ungatheni i-TV on ubona kusenzakala ngama-protest ade senziwa ngama-Black Lives Matter, and kulawa ama-protest babe behlabela besithi say his name George Floyd, say his name George Floyd. So wonke umuntu obukela i-TV, and balutshana abantu abangabukela i-TV kulamalanga uyalwazi udaba luka George Floyd. So I think kuzomele basebenzise enye indlela yokukhetha amajura, ngoba kuzohlupha kakhulu. Ngizwe kuthiwa sebathola abathathu njengayizolo, kodwa ukuthi bazothola abanye laba abayisishiyangalolunye ukuthi babe yi-12 kuzohlupha kancane ma kuyukuthi baqhubekela phambili ngecriteria nale ukuthi kube ngumuntu ongaziyo ngecala leli or ongaziyo ngodaba lolu luka George Floyd, ngoba ludaba olwagcwala umhlaba wonke jikelele, lamazwe wonke nje makanje nje labantu ekhaya eZimbabwe bayakwazi ngoGeorge Floyd. So even bangaze badinga ijura ngaphandle kwe-America, angiboni ukuthi bazoyithola.
Ungathi kulobufakazi yini obungenza umsolwa afunyane ele cala?
Ubufakazi obukhona bucine kakhulu, ngoba kule video la akusiwo lokuyana okuthiwa yibufakazi bokuthi inzwabathi into eyenzakala ibonakala ibroadcastwa live isenzakala. So kunzima ukuthi abathethi icala leli ba-ignore the fact yokuthi le nto yenzakala phambi kwabantu bonke beyibukele video. Also ma uthi uyakhangelisisa futhi indaba yakhona ungazibuza ukuthi okay, ma kuwukuthi umuntu lo wayengelacala why waxotshwa umsebenzi, why i-department yepolice eMinnesota yabona kubalulekile ukuthi umuntu lo axotshwe umsebenzi, ngoba bayazi ukuthi into ayenzayo le licala. So I think wonke umuntu obeliever kujustice ukhangelela ukuthi ipolisa leli litholakale lilecala, njalo futhi kumele ligwetshwe ngendlela ezothokozisa abantu, kungaphombi ukuba yilokhuyana nje okokuthi anikeze isigwebo esincane just nje ukuphiza abantu, kodwa kumele kube isigwebo esitshengisa ukuthi sokulotshintsho ngendlela abantu abakhangela ngakhona indaba ze-racism le-discrimination, ngoba clearly kwakule-racism laphana eyenzakalayo the way ababulala ngakhona uGeorge Floyd. So yes, mina ngibona ungathi uzogwetshwa lo muntu and uzoba yisizekeliso kwamanye amapholisa labanye abantu abalengqondo zobu-racism zobandlululo ukuthi hayi umthetho awumvumeli lokho, and if ungabanjwa wenza into efana laleyo uzogwetshwa.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Namuhla kwanela umnyaka iWorld Health Organization ihlele iCOVID-19 njengesifo esiyingozi emhlabeni jikelele, iglobal pandemic. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu-117 million, njalo wabulala abangu-2.6 million. Ibandla lemthwakazi Republic Party lisola ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga alo ngamapholisa kobulawayo izolo. uzulu ukhala ngokwanda kobugebengu obufana lokubamba inkunzi osokuyinsakavukela elizweni. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.